Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande hobisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika-ke laba abakuthisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapho sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga alelibandla edalele parlamente lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi kuSouthern Africa, yithi lizwe eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu obukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje i-politics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazichiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amaseda, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli, kuze likuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuze bephile, kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kulandlela. Ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. ngiyehluleka khona apho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yiko khona umuzi vele ulezi nkinga time after time kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabanga baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-TCC lolo
inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe ngoba njengathi uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayisomalunga e-TCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so konoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo beze besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamente sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and izizathu yikuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumele izano kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumele yi-TCC kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Wayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuphilisayo o laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule uma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabonga ikhuku because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho lufake luphele. Lowa pendule lowa na opposer ke wena sufaka ukuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle ifounding affidavit akho ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafaka i-answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke jizwafuli ifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile.
Umbuzo wakho muhle ngempela msakazi, angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantolo ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa zero, ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Lamangazi msakazi, angithi ngihlala ngitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngabe sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphendule. Kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani lokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazina everywhere, abantu bapolitike politika wasibe 22 bake ukuthi banihambise church bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa mabe hambe for interdict, bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba uchazi lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngemphumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha lokuthi kuhambe kanjani kanje.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizo Jabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwephula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi owesilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela asebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa ukuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kubalula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambe kanje bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibenhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Ukumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngumsinyaphinda njalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uthi wenga wayesala egula kakhulu. UMangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamachumi amabili $20 isakalinye. Okwamanje sengidedela imuva ke lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi sibe sithi sibe ninjani nonke kanti ama message abalawo bala ama message abantu abanjani zofuna ukukhuluma ngendoda leyo yakoJabangu ukuthi indoda leyo yakoJabangu njani kahle kahle ngondenzayo indoda leyo vele yona ifuna ukuthi empilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakoJabangu akananhloni sho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho nayena lo phukengi kanti bekupha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-TPC yena wayesephathi kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abesidla imali ewitibo kude nakasa-contest njalo ehlule kubabhadalela manje ku-TPC ungene nini naze nasingcwelisa isizwe sikamthwakazi madoda hayi angazi ngani
salibona lisalona ungasakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicani lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alande ukubulawa kwebandla le-TPC why bengamixi kina lawa abantu ababulalayo bebulale ngapha kozano phinde bebulale ngapha ku-MD ku-TPC waye kusikho iside lilodwa babe kodwa mhlawumbe abanani lokubulala alikwezanu lakazetiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi aehle bathatha basenze izilimo kanti izilima yebo ababoni bona ukuthi yizilima dimastrat kukhuluma kokulima lokungabantu abadala kunje ngamakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje ayayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa awushanisa zizi ngani kakho
Studio 7 ekuseni enhle kangaka mina Nyamangala nokudana ngoThabangu lo sithi usengezwe Thabangu undalo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partizan bambuza bathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama lephathi yakho wathi hayi yena uyazimela ewuye yedwa zuku usengusekretari we-TPC usehamba ye-ISU kuzo imali bese ithethe ngapi ayisuzile ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona bu studio 7 lani ukuthi nje ayisuzile ihambe liphenye indaba futhi lapha kuhamba so lapha uhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi athahambe ayisuzi yena eka kaunti kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la emalokishini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokishi kodwa into esizosubuhle ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje isilizwe ichabango lo uzithi ngichabango ngiyabonga studio 7 ngikhuluma ukuthi layazi lapho kunti ayisuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye naluphugeni wakhona nalowo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
yeyi salibonani basazi be studio 7 yebantu kunangagwa uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelela since lowo nje ehlutshwa ludaba legugura wonto uyagula lwababa othi wena ngabagulayo nabo Muhammad kuthiwa umahadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engabelethi into nje vele nalo othuma balandela kuphela ayeye madoda
isidofu ukuthi ngalobana i-truce ilisana lezana ikhiphe izana esihlalweni kodwa silisana lochabanga achabanga ngivuma mpela ayinto yezakayi anyamvuma kuba manje i-truce ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izana but isilisana lokuthi uchabanga ayaziso kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena ngichabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena we-truce inqubo ngoba phela wena manyawo zithi unobhala awukwazi ukuthatha uyithatha lobani lesizwe uyithatha lobani hayi hayi siyabona nje ikhosi yakho ibulalisa abantu njengoba sesiqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu zena ukuthi ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubeyalokhu uzobezi lokhu zena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho
lingasiyalibingelela siyalibingelela esitudiyo hhayi siyazizwa ziyaqafuna kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngiyakukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapho esepartini yona leyo ebuswayo kodwa ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sekuyenze something kusho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona uliNdebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le imali so kunzima ukuthi sikulungise
mbingelele enkundleni hayi siyamuzwa uChabane ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe TCC umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi TCC singekabani singeyakhe yini uChabane ngoba uma ebesesithi labo abantu abakhethwa ngabantu abasobe TCC and injongo kaChabane yonke nje uma uyibhekile uChabane isifiso sakhe ngikuvisela izano likhumbula ukuthi leshen isikhathi kwathi kusiya kuma-election vele uChabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-TCC lanayi-12 asuspende saba le baba le nhlanhla ikhodi yababisela uChabango uthe sebona ukuthi umzamo wagelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lomunye umzamo kodwa inhloso kaChabango loba singathi ukudiliza i-TCC efake izano and ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MBA omozola lawo makhube yinto yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yikuthi kati manje Chamisa uzabe lokho uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okhalpan tubekuglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uChabango into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu base zimbabwe abantu basemathebeleni uchabango singakhuluma elayo ize liphumele etshona uchabango usebenzela izinto ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operator kanjani yibo abangathi uchabango ngumuntu we-3PC uchabango asomuntu we-3PC ucace ba
siyabingela 27 izanu PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana lezabo sengeza uchabango ofazi ospeaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasenamahloni kulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparlamente ngephathi yabo njenge-3PC baqedela bethi abasavunyelwa abantu be-3PC kusebenzisa igama i-3PC sengelezane leyo zinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujajele ukuthi abantu be-3PC basebenzisa igama le-3PC okungemthetho selingelikasengezo chabango selingelesifazi selingelezane umbuzo wami sekutheni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevukethi usengusecretary general wezanu usekhola bonke abantu bezanu sexosha lomnangagwa izanu PF singeyabo enkantolo kufike kuphumelele ujaji ethi kulungile kunjalo ikangaroo country enjani ibanana republic yini na abaqale besitshele lokho nasingamaZimbabwe sifukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela nabalaleli funa ukuphendula ubaba lo othiwa ngu-Angelton Sibanda. Okunye kuyagcina kungani thiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani ukuphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wona bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Siye sithi ombuso ofuzwayo labo esidlela ncube bangcono seke sikezwe ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu njewahlathi umuze qale gcwekana le-3PC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangikhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu beZimbabwe but uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iphathi labantu yena vele kalasapoti so lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumeleke yazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguye ongena esitaradeni sithi uChamisa kabe nguye olwa lezana izani ibambe konke amasocha amapolisa ini everything amakhodi so uChamisa kokwenziwa nguChabango lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezana ngoba ngakula sandla sezana umdenda ngayikhodi that day yathi sithi kungabi lo muntu orecordayo lo zihambi ngabalaleli but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwasitaba ekhodi labana ngabantwana ibaba batshela ukukwenza ikho berigola bengalaleli umthetho wekhodi lamakhodi bayatshela ukukwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa i-3PC abangeke beze beyidilize ngoba i-3PC iyithabana so yinto okumele beyinanzelele abantu yona leyo so angigeneyo sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena unje ungabhewuka khona la abantu babashita amapithi amapholisa abengela moto ipholisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguye ongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu
+1 2024650318
Umnandi la ingoma kamampintsha ehamba ke lo makhasi besidubela hlelo lodwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Tshabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngowa fast 7 igama ngoChris Gandela.